Nozukayelo bazere bese singadibe kuyisikhathe side so long overdue. Ngodwa inyathelo yakalithetheyo lizachaza thina esithi singama depositors asifaka imali ukuthi ithole inzuzo ngokuyifaka. Kodwa osifuze ukukhangela in terms of ukuthi economy khathesi does it support intwana le enjengayona leyo, ngoba nxa i-reserve bank isibe yafaka ama-minimum standard, ama-minimum standard ewafakileyo ikhangeleni ukuze ifikele kiwo. So kuzayenzakalayo kubana imali ye-productive esithi ngama-lending rates kuzayincrisa, so imali izadula kulabana abayibolekayo for productive purposes emakampanini. So ngezinye indlela thina ama-depositors were happy, but for those that lend money from banks it will have a serious impact kibo ngoba imama rates azayincrisa. Ikakhulu endaweni enje besikhangela ukuthi kukona u-reserve bank eyifuze inike i-directive ukuthi amabhenki kanike i-interest kodwa ingafaka ama-threshold, ngoba ama-threshold kuwafaka i-calculator ibonene ukuze ufike, ngoba lokho kuyinto ukuthi njengesizwe siyayenza izinto ngo-command, akusincedi ngoba economics ngokwayo ayiyo esithi i-freelance, akula nto yamahhala ukuthi uthole okunye kufuze kufake okunye. Ngale ndlela ngithi hayi kuqondile abakwenzileyo, kodwa abasakwenzanga ngendlela yangikhona ezayenza ukuthi wonke umuntu abone ubuhle bakho.
Njengoba isizala imali ebhanga, sizabona na abantu abaningi sebegcina izimali emabhanga, ngoba okwamanje siyazi ukuthi abaningi bagcine imali ezindlini. Bebalekela okwake kwenzakala ngaloya mnyaka lapho abantu abavuka khona bathola izimali zabo zonke sezidliwe emabhanga, amabhuku esengasela lutho.
Imali ingatholakala emabhanga kulezi zathu eziningi. Singathi indaba yokushelakala ama-interest ezinye izizathu, kodwa ezinye izizathu indaba ze-inflation. Ilizwe lilokhu li-under-inflation, ungazuyigcina imali emabhenki iyabe lokhu iluza ivalo ngamalanga ngamalanga, njalo kungela indlela ongayithi ungayisebenzisa ngayo. Ubusukhangela njalo ukuthi sina siyi-cash economy, so kulabantu nje generally abaphila ngokuthengisa imali. So imali yami kulokuthi ngiyifake e-bank ngithola i-benefit yami ukuthi ngikhiphe imali nxa holini, ngithatha imali yami ngiyikhiphe ngiyitshintshiwe ngama-US dollar, ngiyisebenzise ngama-US dollar kumbe ngiyithengise. Ebesenza njalo ngoba ngabe ngithengisa ama-US dollar imali yami ngiyithengisa i-cash ngithengisana. Yikubona kwesikhathi ama-bank avuke egcwalele ngabantu abafuna i-cash, ngoba kulaba phandle abathengi cash. Imali ngokwayo siyi-commodity e-tradable esingathi siyi-business. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu begcine izimali ebhenki, ngoba ayisiko kuphela ukuthi kufunakala ukuthi bawuthole i-interest ebhenki, kufunakala njalo i-confidence, le trust ku-banking system eZimbabwe. Ungananzelela yona le into khathesi ingane ingaphansi kakhulu eZimbabwe ku-banking sector esile trust le confidence. Abantu bahlala belokwesaba, ikakhulu ungakhangelela ukubana yona i-reserve bank ngokwayo ifuna ukurana amabhenki ngemithetho nesikhathi ngesikhathi, nenyanga kuyenye i-directive, liyani nyanga kulenye i-directive, kulingana liyabulala i-confidence le trust ebantwini.